izijeziso zomnotho kudala sathi zikhitshwe, kodwa ke siyananzelela ukuthi eziningi zangikhona ngama-targeted sanction akhangele iziphathamandla zezanu-p f ezikade zisephula ulungelo loluntu, zisenza ukuthi-ke abantu banyamalale, abantu bangavunyelwa ukwenza imihlangano yabo. Yikho sithi thina izijeziso lezi ziphuma hathi ngokuthi uyacela, kodwa-ke ngokwenza. Ngibona ingane kabenze ukuthi izijeziso lezo zikhitshwe ngezenzo. Bangasitshela ukuthi oZamara bangaphi, sivunyelwe thina ukuthi sikhankase, siphume emsakazweni, singaboni izikhava kuphela. Lathi siyafuna ukuphuma emsakazweni njenge-M D C Alliance. Ungenzi izinto ezinjengazona lezo, ngithemba la i-America izakhipha la ama-targeted sanctions. Siyavumelana sonke njengamaZimbabweni ukuthi ama-sanctions kasiwafuni, kodwa-ke akube izenzo kungemazwi.
Baba Gawule, abantu abaningi bathi ukwesulwa kwezijeziso kusezandleni zenu njengeZANU-P F. Okudingakalayo yikuthi nje lihloniphe amalungelo oluntu, lihloniphe umbuso weningi.
Ye, into ekhona ke ngamele ukuthi lapha ngibona ngani iqiniso bathi likhulumeni linjalo, sihlobo zami. Silungiseni ilizwe lethu ngokuthi sime ngeqiniso, sithi lapho kubonakale khona sithi kubonakale, lapho kulungiswe khona sithi sivume ukuthi kulungisiwe. Nginanzelela ukuthi inguquko ebekhona ngesikhathi uMnangagwa ethethe isihlalo sokuba ngumongameli waleli lizwe, kube le nguquko eningi kakhulu emele ivunyelwe ngokuthi isuswe ama-sanctions la akade khona ngaloko sokwenzakele. Ungananzelela even akwi-independence, nxa ukhangelela izolo lokho othamisa babekhona phana lapo bekhulumisa kukuhle nje yonke into kusukela phana ngesikhathi uMnangagwa egcotshwa kuze kube lanamhlanje. Izinto azikhulumayo lento azenzayo ukhuluma khona okwakho akwenzayo, ukusho kusithi-ke ngokunjalo bese sikhangela ukuthi hawu bakithi. Kanti manje ama-sanctions sengawani njengoba lakhathisa kulokuthula, sikhulungiselela ukukhetho, abantu bazikhulumela, abantu bazenzela imihlangano bakhululekile. Abantu kunje sikhuluma amabandlalana azombangazwe ngale sithi kobothotho ngabakhankasa bayenza into endi yabo, bakuhamba indawo lapho abafuna khona, bangena lapho abafuna, bakhululekile. Futhi angikwazi ukuthi kathi shiwa osho kungathiwa ilungelo loluntu elikhulunywa ngalo iliphi ilungelo loluntu olusadingwa ngalokho esesikubonile okuhle kangaka. Ngabe sikhuluma nje sinje siyasinadalala ngendaba yekheshi yemali khonokho kuyatshengisa mhlophe ukuthi kule sabhojeje khona kweyikhona eyenziwayo ngabomi ukuthi izinto zingalungi endaweni yemali.
Baba uNdlovu, yebo ukusilela kwemali kubangelwa izitha zeZANU-P F na kumbe kubangelwa ikakhulu ikuthi njengelizwe akukho okuningi esikuthengisa kwamanye amazwe ungasilethela imali?
Mina lokagawule sivumelana entweni ezimbili. Okokuqala, sivumelana ukuthi ama-sanctions kahambe. Okwesibili, sivumelana ukuthi uMnangagwa ukhuluma kuhle, kodwa-ke sithi thina sifuna izenzo hathi amazwe. Kukhulumeni uyakhuluma sibili uMnangagwa ama-sweet nothings okungatshintshi lutho. I-economy ilokhu isehla isiya phansi. Sithi thina uhlupho esilalo eZimbabwe kayisilo lokuswelakala kwemali, kuswelakala umaneja, kusenakala uplana, kusenakala umuntu ozenza izinto ziqaqe, i-economy yelizwe ithuthuke iphumelele, imali ibe khona. Ngenelisa ukuyayibhenka, ngenelisa ukuyayithatha, hathi ukuthi ngingayibhenka isingena emgodini kayisaphumi. Yikho esehlukana khona-ke leZANU-P F khonapho ekuthini-ke i-economy yona ngokwayo iyazisebenza yona. Singathi kufana le-nature nje ukuthi sihlahla kumbe inhlanyeli ngaba phansi lela ikhule ithini la economy njalo, kodwa-ke i-environment ekhona bayehluleka abeZANU-P F.
Akuyigqibe Gawule,
ngifuna ukuqala ngibonge kuba bazala iqiniso alikhulumileyo ukuthi ama-sanctions kumele asuswe. Alokhu ndithanda ukukubonga kakhulu Ndlovu, ngoba abaningi bakhona abaningi labo abantu bakhona bavumi ukuthi ama-sanctions ayalimaza umumo welizwe ukuthi njalo akhona. Khonokho ndithanda ukukubonga kakhulu. Bese ngibonga futhi ukuthi hayi uMnangagwa sibili ukhuluma kuhle kakhulu. Okhuluma kuhle kuthi ukuthi akwenzayo yikwathi afisa ukuthi kwenziwe, yikudiliza kulula kodwa ukwakha kunzima. So ukwakha kuyathatha isikhathi, izinto ziyakhona ezinye zathatha isikhathi ukuthi zibe esemumeni ongcono. ngcono kodwa ngabona kwakhathesa abantu bezimbabwe bangamnikela ithubo omnangagwa ukuthi aqhubekele phambili emnike item lay ngile qiniso kunenge aza kwenza akukhulumayo khonoko ukukhala nje kwe-MDC ukuthi webakala lokhu nalokhu la ikuthi kujayelekile nje ukuthi abafowethu nxa sokusiyafika isikhathi sokhetho bayabamba lokhu bebamba okugurawundi bebambe lokwala bebambe ukuthi hhayi asiyani kodwa akubuye ngesikhathi esifaneleyo kodwa kungasilo khetho olulandwayo